Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lweGugurahundi.
Udaba lwezakhiwo lenye impahla yezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi seGugurahundi soluvuselelwa njalo.
Tovoka kuhangana tilimu vangeli ledu lakanaka zvingapa mukatitila kuti tihuke mikumbulo tizive kuti tonwendezegwa nemashona andovoka ndili weward 7 kamasendu.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selibumbe ezinye njalo ingatsha zalo esigabeni seMathebeleland South.
Okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi ngabe sasele gcikwane, bamekele hambe emakhaya lapho kubana kufika igcikwane selingena abanye abantu.
Lanxa inani lababanjwa igcikwane le-coronavirus lisehla elizweni jikelele, isigaba seMathebeleland South lokhu sikhokhela kumanani abantu ababanjwa igcikwane le-coronavirus. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwezakhiwo lenye impahla yevuyo lezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi seGugurahundi soluvuselelwa njalo. Lokhu kulandela ukwethulwa kwalolu daba edale lephalamende ngomela isigaba seMagwegwe kuleli dale umnumzana Anele Ndebele webandla le-MDC Alliance, owathi kumele babuyiselwe impahla yabo abebekuvuyo lezibra ngoba udubo abakulo lezinsuku lubangelwa ikhonoko. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Iphithule Maphosa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ibandla lezaphu lihlala likhuluma njalo nje malanga wonke ngendaba ezigoqela amaproperties awezaphu lawezipra athathwayo. Asikhulumi sikhangele amaproperties kuphela, sikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lweGugurahundi, ngoba siyakwazi ukuthi amaproperties ethathwa kwaku uqalisa umbhuqazi operation yeGugurahundi okwagcina kusiwa ngumbhuqazi wabantu bezaphu labantu besindebeleni kweleZimbabwe. So sihlala sithi akulungiswe indaba yeGugurahundi, njalo ukulungisa indaba yeGugurahundi kugoqela ukubuyisela amaproperties ezaphu ngokuphelela kwawo ngendlela ayathathwa ngawo ngomnyaka ka-1982. So siyajabula ke uma abahuquluzi bamaproperties ezaphu sebethola ithuba, sebethola lesikhathi, njalo bekubona kuqhakathekile ukuthi bekhulume ngendaba yokuthi babuyisele impahla abayithathayo. Sike samuzwa ubaba uChinga Dube emalangeni ethi okwenza kwehlulo ukubisela amaproperties ukuthi amazibra awabambananga akusikho qiniso lokho. Idivision lay isponsor iZANU-PF ngoba bengafuni ukubisela amaproperties ethu. So siyawafuna ngokugcwala kwawo kungabi la ma-conditions, njalo awathathwanga ngoba singabambananga, athathwa ngoba sibulawa, athathwa vele ngoba ibandla lezaphu lingafuneki libulawa.
Manje njengoba imizamo ikhanya ilokhu isehlula esiyenziwe phambilini, kuyini eselukhangelele ukukwenza?
Ikhona imizamo ehlukahlukeneyo eseke yayenziwa, njalo ikhona imizamo eqhubekayo. Ikakhulu kuke kwaba lombono ukuthi mhlawumbe kungayiwa emthethwandaba, yaba khona imizamo ukuthi kulungiselele lolu hlelo kodwa ke siyananzelela ukuthi laphana kwakudlalwa ipolitiki njalo sisuka sibe lama problems ekulungiseni indaba zethu ngoba indaba iyabe ipolitical njengayena le yaziyaphulezilele lezana PF le lombuqazo wekukhula wonti ipolitical in every form kodwa sisuke sesi expectwa kumbe sesikhangelelwa ukuthi sisebenzise ezinye indlela ukuthi silungise le ndaba yendlela esigoqela legal system indlela esigoqela abo parliament lanilane kuba nzima ukuthi kulungiseke kodwa ke izaphu libandla elithanda ukuthula izaphu libandla elithanda ukulandela imithetho njalo libandla elingazwani lokudlangudlwangu la ngokudlephana kodwa sikhangelele ukuthi udaba lolulungiswe ngayiphi indlela nje noma yiphi indlela esikufunayo ukuthi ama properties ezaphu ebuyele endaweni yawo njalo undaba lokugrawundi okuyisisusa sendaba lulungiswe
umnumzana iphithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selibumbe amanye njalo ama structures esigabeni seMathebeleland South endaweni ezibalisa iGwanda, Mzingwane, Filabusi, Bulilima East, Bulilima West leMangwe. Ibandla leli lisanda ukuqhuba uhlelo olufanayo ezigabeni zeMathebeleland North. Asizweni okuningi ngalolu daba kumgcini isihlalo waleli bandla eMathebeleland South umnumzana Vincent Mabhikwa Moyo exoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Uhambo lwethu beluluhle kakhulu eMath South Province. Usekelwa abantu bayasisekela njalo abantu bayasiyamukela bayasizwisa. Masi babuza kubantu ukuthi kathi kungani lalingayivoteli iMRP kulelo khetho oludlulileyo. Abantu bakhala ukuthi babengayazi, babengayizwisisi. But kwakathesi ngendlela esiba abayizwisisa ngakhona bayizwisisa kahle kakhulu ngoba ilwela amalungelo abo.
Ama structures siyawabumba mpela yonke lapho esihamba khona ama structures ayabumba. Siwabumba kahle ngabantu abaphuma kuzano abanye baphuma ku MDC esikujabulelayo ukuthi abantu bakithi bayasho ukuthi no selisisizile lati sisilento engeyethu kungananzelela ukuthi wonke amaphathi nje akhonayo kona lapha eZimbabwe ngamaphathi wonke akhokhelelwa ngabantu baseMpumalanga ngaleyo ndlela abantu bathi sebethole iparty yabo yasekhaya bayabalwa yebo yi abantu ba 2-3 abangakaboni lapha siyakhona abangakakuzwisisi kodwa lapha esihlangana labo hayi bakwamukela njalo asifosteli sikhuluma iqiniso njalo iMRP safundisa ukungakhuluma amanga lapho esihamba khona sibeka iqiniso njengoba linjalo njalo abanye bathi thina siyabandlulula iMRP kayibandlululi umuntu thina sabandlululwa kudala sabekezela for 41 years sibandlulula hlala singama vice deputy vice this sabaleka abanye bethu saya kuMDC kuMDC vice wesike kathi sokulama vice 3 so asasesibona ukuthi no kuthi thina abantu beMathebeleland vele kasibalwa phela la asikho so mase ngabala ingcwele sizenzele kwethu so esikwenzile ikhonoko ke uthi silandele iqembu le MRP abantu bayalithakazelela sibili come 2023 lizabamba umlomo wangaphansi
lo ngumnumzana Vincent Mabhikwa Moyo umgcini isihlalo webandla lemthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland South obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhonale asizweni izakhamizi ezibalisa umgcini isihlalo waleli bandla eBulilima West umnumzana Herbert Nkomo weMadlambuzi unkosazana Miriam Leya isakhamuzi sika Ward 7 eMasendu uMandlovu kanye lomnumzana Dube weMasendu obikwa ezakwenelisa iminyaka elikhulu eyokuzalwa i-100 years ngenyanga kaMpalakazi wonalo umnyaka othi ufisa ukubona okukhankaselwa yileli bandla kufezeka engakachiyi lumhlaba.
Umzabalazo uyakhula sibili noma besingela sikhathi lento zokuhambisa kodwa abantu bayamukela sibili esingakaze sikubone. Kungenzeka na kungaqhuma kunje ngilesibindi sibili ukuthi abantu bakithi iloba ngabezanu Hayi abanye sebekhathele ngokuvotela into engahambiyo.
Ndimi mire emundleya. Tochibokela kwazokwazo titinzimu umupe maha tindile mbeli. Ngobe swingeno sekwatawa titukwa. Hayi tawa tigwadziwa kwazokwazo. Thank you very much.
Vanhu ndisi. Ndisi vanhu. Tovoka kuhangana tili mu vangeli ledu lakanaka zvingapa. Mukatitila kuti tihuke mikumbulo tizive kuti tonwendezekwa nemashona. Andovoka ndili weyo wa the 7 kamasendu.
Ndovoka nasi ndiligele mugubungano la mthwakazi. Ndivokela kuti ko pamwe tove vanhu vo vanokona vo kuti vana vedu veve nechedza chakanaka. Ndivokela nemwanedu mkhululiwa hakatitila chinhu chatichenjedza. Ndavoka.
Oh, ntiyakukala sithwele kanzima ngalava vanhu. Siloka lathi siyancenga sikhuleka kuNkulunkulu ukuthi engancedisana lawo msebenzini. Siyaswela ukuthi singenza kanjani. Uzame konke okuyabe ubona ukuthi amadlozi kumba akuvumela zama. Ngiyabonga kakhulu akulanto engiyikhulumayo eningi. Ngiyabonga uMusa noThando.
Labo ngabalandeli beMthwakazi Republic Party. Lababanjwe igciwane le-coronavirus lisehla isigaba seMatabeleland and South lokhu sikhokhela amanani elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba izolo kulabantu abayithoba munomunye 9 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele. Abangamakhulu afika phose amathathu 285 babanjwe igciwane le-coronavirus. Isigaba seMatabeleland and South sona sibe labedlula amathumi ayisikhombisa 72 ababanjwe leli gciwane. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seMatabeleland and South umnumzana Solani nje eminyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance othi umumo wegciwane le-coronavirus usunganeno kulesi sigaba.
Baba Gandhi, okokuqala ngibingelele abalaleli bonke. Umumo okhona eMatsouth walomkhuhlane eCovid uyayehla kakhulu emakhaya ngoba sokushisa kathesi. Silokubonga uNkulunkulu ukuthi kungaba kube njalo uyehle kakhulu ungabi khona ngoba okwenzakalayo ukuthi abantu bazamile abaningi bahamba bayahlaba injection yokuvikela ukuthi nxa uthola lo mkhuhlane ungabi namandla emzimbeni wakho. So kuba ngcono sibili kakhulu indawo eziningi akusafanisi ngale inyanga le sivela kiyo ka-Agasti. Kube kunzima kakhulu kakhulu emakhaya umkhuhlane ubuze ngamandla kakhulu. So kwamanje hayi sibonga iNkosi eyiyo ephakamise ukuthi kube ngcono singazinjalo ukuthi ungcono bakhona lobo uza goqela zonke indawo kodwa eMatsapi kube ngcono kathesi.
Sike sezwa ukubana kulabantu abedlula amakhulu amathathu ababaleke lapho abagcinwa khona kuma quarantine centers. Usunjani umumo?
Baba Gandhi, endaweni lapha abantu abagcinwa khona kwenzela ukuthi igcikwani asebelalo lingahambi lifika kwabanye abantu. Izindawo abazibiza bathi ama quarantine lapha abagcinwa khona laba bantu. Okwakuqala abantu kakhulu emakhaya engunanzeleleyo thenga singcwaba inyanga ele edlulileyo saba lombuzo kakhulu kubantu kade bekhona behealth ukuthi kubangelwa yini ukuthi abantu basuswe ezindaweni lapho kumele begcine khona babe semakhaya ngoba yikho okubangela ukuthi umkhuhlane ugcwale indawo yonke. Yena kekho lo yedwa umzali ongathi umntana ke umfowabo isihlobo sakhe sisendlini sisodwa singasakhona ukumuva lapho esileli khona ekelo kubana ekiso nxa siya kuye lo muntu uthola lo mkhuhlane sahlaba umkhosi sibacela ukuthi bangavumeli abantu ngoba abantu kade sebecela bethi hayi mina ngingcono ngifuna ukuthi nge quarantine ekhaya ukuze bese duze lekhaya kakhulu abantu babalekela indlala ngoba nginanzelele kulezi ndawo engihamba kizo lapho embancedisa khona ukubathwalela inkuni ngoba akula nkuni abantu laba ngabe kuleyo ndawo mele befuthe mele abantu laba bethole ukudla so uthola ukuthi kona babe khala ukuthi bafuna ukuzenikezwa ukudla benezihlobo zami zibe zikarantayile sibili ngazama indlela zonke ukubana manikezwe ukudla so sananzelela ukuthi kona bagcina bekhulela amanesi kakule makhaya bekhulela abanikazi bakuleyo ndawo ukuthi thina sifuna ukuya emzini yethu abanye bagcine sebebaleka babaleki umuntu engakasili amalanga angakafiki okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi engabe sasele gcikwane bamekele hambe emakhaya lapho kubana kufika igcikwane selingena abanye abantu so iqiniso abantu bayabaleka
umnumzana Solani nje eminyama moyo yisakhamuzi sesigaba seMathopeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umfundisi wenye isonto enaleni emangweni webubi lemuli yakhe basinde engozini yomlilo ngemva kokuba izikliwi ebezifuna ukubathathela imali zehluleka ukungena endlini zaphosela amabhomba epetulo endlini yabo yalumatha umlilo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi sokuqhamuke ukudonselana kwempahla kamuyi umnumzana Parents Shiri owayengumphathintambo wezokulima. Kubikwa imuli yakhe isithi inotho kamuyi ikhanya isisiya ezandleni zabanye abantu abangafuzanga bayithole. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela abasakazi khona ngapho eAmerica. Ngiyalibingelela kakhulu ngomusa ngomsebenzi eluyenzayo, umsebenzi osinika indaba zeqiniso lezamanga. Konke siyakwamukela, siyabonga ukulalela Studio 7, ngumlaleli weStudio 7 wensuku zonke. Indaba zeqiniso leyo zengamanga, konke siyakuthatha, konke kurayithi, siyabona iziqiniso sibona zengamanga. Konke kube ngokwethu, siyakuxwazululela thina. Hayi khona emaphatini ngapha ekuvoteni, ngapha ekuvoteni. Yiko lapho endle problem lakho. Angeze ukuthi babakho ehleze ekhaya engasebenzi. Sekuthiwa akuvote, sekuvotwa ukuthi akuvotelwe ukuthi ubabakho emsebenzini. Wena siyavotela ubaba next door ukuthi emsebenzini wakho babehleze ekhaya engasebenzi. Sosethi ubabakho kahlala siyavotela ubaba next door ukuthi esebenza ephilisa imuli yakhe labantu abakhe. Ephilisa abantu abakhe lezihlobo zakhe. Wena eza kwizihlobo zihlezi. Ubabakho ehlezi lo mamakho lo abazali bakho bonke lezihlobo zakho zihlezi zingasebenzi. So siyabavotela wena ukuthi behambe emsebenzini, wena abakho besale ekhaya. Ngibona ngani into embi? Asivoteleni omaphathi angithi esindebeleni, mhlawumbe bengaze bethole umsebenzi labo bazasisupport. Akula mdala babo athe ehlezi wavoti wasebenza engayazi ukunakekela abantu abakhe. Ubabe usanakekela abakhe abantwana obazeleyo, ayikhona be-next door. So manxawona nolindebele usiyavotelelo umuntu wasesishoneni le, uwinsa abantu abasesishoneni le, madozela emsayidini zabo badla bona lezihloko zabo labantu ababo. Manxa bengasuthi abona esishoneni kulaba basinika khona esendebele wena lo bungazovota ngomndebele vela kulalutho vela abalwaziyo lokuthi wena umvavotela vela kulalutho abangakuphalona kudla bona abama MP lama councilor kuphela yiba basendebeleni lina libavoteleyo ngisho likubonayo sizohlala lisithi nywe nywe everything hay akulalutho engalutsho lami ngibe ngimphosela khona kancane uma ngiqhubekani lapha ePlumtree ngokuphila ngisiphilela eKwala eBotswana ngiphila ngiseBotswana. Ngiyabonga msakazi.
Livuka njani balaleli beStudio 7 lonke ngezindawo ngezindawo? Libingelelwa nguNhlanhla oseFrance Town eBotswana. Mina ngingowemalunku eLupane duze leSt Paul duze leStolo. Ithi ngibingelela umama wami uNhlanhla khona phana kwaMatshivovo. Lo nkomo RJ ngithi komo unjani mdala ukuphila. Lo ndevula ngaphana sathulani ngithi mdala usaphila yini. Ngithi ngiyabuya ngamdala ngikhisimusi ngizolenzela okuhle lonke khona lapho. Siyabe sigida ngaphi lo nyaka badala bami. Ngibingelele lo baba ekana elusulu kondani ngithi mdala wasala njani uyaphila. Ngithi ngizakuvakatshela khona ngapho mdala ngikhisimusi sizogida sonke.
Ye, siyalibingelela njalo kuStudio 7 nabasakazi bethu lani balaleli beStudio 7 mahlabezulu eZimbabwe kakhulu ngapha emhlukulweni wamaNdebeleni. Siyalicela bakithi lingalandeli umba abantu laba ababuya laba ngesikhathi sama-election sibekhuluma ulimi olumnandi sebesithi bona yesi ngaba komthwakazi basifuna ukuthi silenzele umbuso wemaNdebeleni. Hayi hayi akisime lokhu sesike sakwenza lokhu kulomama uMakhuphe lapho ubuyile ngenjongo yona le wangami uyaphazamisa abantu kodwa kucine kuphelele ngapha kuphelele sesiHarare sebemhluthunela umbumo intambo zize MDCT sebemhlangana ngempama sekathesi kunje usesiya kumaDuku usezama ukuyamanga lomaDuku sebemdlalisa umalalisa sebesithi hayi hayi mgogo hayi wena hamba kuphela wena yokuba ngu-vice president sizawuyilungisa leyo ndaba eyalungiswa ngubani singakulandeli lokhu bantu asihambe siye register sivote sivotele i-MDC alliance ekachamisa lapho kulochamisa khona lapho esikhona lingezwa lingakhohliswa ngabantu laba abathunywa izayo
amavuko onto besi-7 labalaleli ba ngixawukazi ngibeama ngixawuka zindaba zezanupf government le yawazi ukuthi kadivele imfundo iqatha kanjani ebantwaneni kusilophosa umnyaka abantwana bengafundanga outa ogreseven form 4 form 6 ababhala amamhloliso bafanele babhale ngonovemba babhalani bafundeni yena uThabela lo secretary lo education lo basitshele ukuthi abantwana bafundeni engasitsheli ukuthi yena abantwana babhala i-COVID azange iphambanise lutho azange ivale lutho ayisibo yini abahlala phansi bavale isikolo ayisibo yini abamisa imfundo so bavala ukuthi abantwana bengakrash pho manje namhlanje sithi akulala i-COVID i-lockdown akulala lutho alimisayo kwakuvulekile bazama ukusela ukuthi bathini yena umnangagwa labantu bakhe la umnangagwa kaphoqa kuphendule la eMazo ngoba kusho ukuthi vele abantu abaphezulu abasibusayo la abafundanga umnangagwa akafundanga wafuja i-degree lelo utsho wengakafundanga wabhalelwa la i-degree le-doctorate lelalo wabhalelwa nguJonathan Moyo. So ngoba bona babhalelwa abantu abethu bababhalelwa mbani kabaphendule yena uThabela nalo kaphendule wavele kubhanda lo kaphendule yasitshela ukuthi kona kumbe uMonica Mtshwanga kumbe Auxilia Mnangagwa basiphendule njengoba bethandi besithi kona abantwana babhala lunyaka kabasiphendule yimi kuKrujnevu la ngukrujnevu engikhulumayo Krujnevu.
Sanibonani sanibonani ba kuStudio 7 zinkokheli zonke ngiyabingelela okhulumayo ke uRich Nyoni wase lupane endimimbili kuwathi ngathi i-village ngithanda ukulibingelela lonke bantu bakithi elingabaphathi bohlelo sithanda futhi nokubonga kakhulu enisenzela khona izinsuku ngezinsuku ngithi ngeke ngidlulise nje umlayezo omncane kuye wonke uZulu waseZimbabwe engithanda ukusho ebantwini bakithi nonke nje ukuvota komuntu kubalulekile empilweni kuyinto ekhupha umuntu ekhuphekile ukuthi mangabusekuhluphekene. So engikusho ukuthi abantu bonke benginesicelo sokuthi umuntu nomuntu akwazi ukuthi uyaya ukuyo register ukuvota. Singabi lokho esikhuluma nje ngokuthi siyahlupheka kwathini kwathini. Ukuvota yikho okubalulekile ukuthi umuntu akwenze ukuze kulolo hlupho akulo mhlawumbe angaphuma, ngoba ivoti vele yiyo into efaka umuntu empilweni ayidingayo. Ngithanda ukuthi nonke bantu bakithi sibeni ntonye, senze ukuthi sikwazi ukuthi sirejistile ukuvota. Njalo okunye engizobuya ngikusho futhi ukuthi kuzinkokheli zonke elibheke indaba zokuvota, kunenkinga esukube khona ikakhuluma sokuvotwa lapha. Kunabantu abathunyelwa kuma polling station okuvotelwa khona angamaphoyisa. So amaphoyisa lawa into ayenzayo ukuthi bona mangabe kukhona abantu abadala loba ngithi abangakhona ukubhala, makufanele ukuthi ayomkhomba ukuthi ufuna ukuvotela liphi iqembu. Abantu abadala nabanye nje, mhlawumbe ngithi abantu basemakhaya kakhulu, basuke abese siba novalo lokuthi ngoba sokunepolice eduze, so mhlawumbe mayifuna ukuvotela mhlawumbe ngithi iqembu eliphikisayo, umuntu omdala loba ngithi umuntu ongakwazi ukubhala abese sethuka ngoba ipolice lisuke limela eduze. So kusala ukuthi angazi ukuthi yini into engenziwa ukuthi abantu laba bangakhona ukubhala bekwazi ukuvotela amaqembu abawadingayo, ngoba ipolice mase lime eduze vele umuntu usesuka ebe novalo olukhulu lokuthi akasakwazi ukuvotela iqembu alithandayo. Bengicela nje mangabe kukhona abangakuzwa lokhu bakuhlolisise bakubone ukuthi kungenziwa ngayiphi indlela, ngoba ngiye ngabona esikhathini esedlula abantu abaningi bagcine bevotela indawo abangazithandi ngendaba zokumelwa ngamaphoyisa eduze. Ngiyabonga abantu bakithi. So ngathi nje le message ingafundwa ukuze abantu bazi ukuthi ukuvota kuyikho okubalulekile empilweni. Singakhuluma sisheke imlomo, kodwa uma singazange sayovota ayikho into esingayenza. Ngiyabonga.
Ingcwethi kwezempilakahle kwele Melika zibikwa zingavumelani ukuthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu eyokuvikela igciwane le-coronavirus na. Ezinye ingcwethi zithi kumele kuqale kuhlatshwe wonke umuntu amajekiseni amabili kungakaqalwe ukukhulunywa ngeyesithathu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ngcobo. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMaryland lapho ahlala khona.
Umumo wagciwane lokhu umubi iganga lonke nje khonapha eMelika nje lomhlaba wonke, kakhulu lokhu wabuya umkhakha lo abawuthi i-Delta variant. Bathi ke lo mkhakha lo uyaphangisa njalo ukuthi usuke komunye umuntu uye komunye, uyamemetheka ngokuphangisa. Ikani khonapha futhi lakho hayi siyakubona inani belilokhu likhwela nje, kodwa kule viki ephelele sengani hayi seliqala lalo kungathi selisehla mbijana, kodwa hayi umumo mubi. Iqiniso
sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa, ama club, ama gym lokunye okunjalo, njalo abantu bayalandela na imigoqo yabezempila kahle eyokuqhelelana lokugqoka ama mask?
Indawo eziningi sezivuliwe zenezo ezifana lama gym nje lokuchechiyeneyo, njalo bathi abantu mabengena kizo kumele begqoke ama mask. Kodwa kuqathele ukuthi sikhumbule ukuthi lapha eMelika imithetho yakhona ayifani lizwe lonke, kuyaba sokusiya ukuthi umuntu uhlala kuyiphi indawo. Lapha eMaryland bavele bathi lo bungena esitolo kumbungena ku-gym kumele ubegqoke imask. Kodwa ungakhangela kulezi indawo ezichene ezifana labo Florida, lapha bathi khona abafuni khona ama mask. So ngakho lokhu kuyachiyana. Kodwa ngifuna futhi ngisho ukuthi okunye sekuvuliwe yizikolo. Mina njengomuntu osebenza ezikolo, abantwana bonke sebephendukile abaningi ezikolo. Lapha eMaryland kuyafunakala ukuthi begqoke futhi njalo ama mask nalawo. Ikanti kwezinye indawo abavunyelwe ukugqoka ama mask sokusiya ukuthi ukuphi njalo. So siyabona ukuthi yelo into eziningi lokhu zisalwa zivulwa, kodwa njalo futhi igciwane lalo lala limemetheka. Ziningi izikole sezivaliwe, kumbe kusothi abantwana bake befunde bengikhaya ngoba omunye wabuzile esikolo elegciwane.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe isihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika.
Zakulimaza ke
singakugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo ebesilazo. Udaba lwezakhiwo lempahla yezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi segugurawundi soluvuselelwa njalo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selibumbe ezinye njalo ingatsha zalo esigabeni seMathebeleland South. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.